Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu ukukhangela amamerit ecala njalo odadi nxa bejada into abangajaji ukuthi nguba kayesaba ubani but abajaji icala bekhangele ukuthi ithethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukukhetho ukuhamba lalokho esiyidemokhrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni namhla kobulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamtshina. Wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni nguhlu. Igolide leli lali lesisindo samakilogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamtshina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala umantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labatshutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni i-gold smuggling. Uyalilandula leli cala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Into ekhona ngeyokuthi xa kusenzakala izinto ezifana lazina lezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababanjwa abaqedi bayekelwe ilobo bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethweni labo. Umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithetho endaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu ngathi balokucabangela ezindlela ezithize ngoba sokungathi umunye umuntu nxa ukuthi mhlambe kukhona elinyicele asekele alisekeleyo ujika kube imphumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphuma njani nxa usekele elinyicala ujika eminye imphumela njalo ingafanani njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye kwamanye amacala kwamanye amacela ezopolitiki bagcina sebesiba bagcina bebotshelwe izinto ezingelamsebenzi kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni umuntu akukhangelwa amamerithi ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani but abajaje icala pertaining ukuthi bekhangele ukuthi lona icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela abantu bekhangele ngayo
icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni ubona lihamba njani lona
lokho nje babukubo sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje ephelele emoyeni njengesithukuthuku zenja lokho nje ukuthi mhlawumbe labe lelokho lisaqhubekela phambili saqhubekela phambili yikukwejisa nje kuphela ekugcineni kuzagcina kusekuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela
umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga. Abezindaba abeReuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili. Ikhomishini eqhuba ukhetho lolu Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana. Ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga. IReuters ibika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilithumi lantathu 13.3 million. Phakathi kwamavoti la uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha 6.7 million kuthi Odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo 6.5 million. Abathole amavoti ayingxosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC. Yona ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya lisifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo 2008 thereabout owaba khona lengxaba ngxoza lodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangabandla lazombusazwe kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane leliphikisayo la sichasa uRaila Odinga okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo kuyezokhetho bazombusazo abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players in Zimbabwe. Lapha ukuthi inzona esibona ebulenjini esibona ezigabeni ukulwa ukuthethiswana akusisendawo bakusasa abaphezulu bavuka sebekhulumisana. So asifundeni njenge sizwe saseZimbabwe.
Babanduweni, kungenzakala na eZimbabwe khonoko esikubona kusenzakala eKenya ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule esithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo sesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo sesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho uhamba lalokho esithi democracy. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe, sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele la ifane la amanye amazwe nxa sisithi ngempela we are a democratic country. So ngumbono wami bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings, besibona njengabantu okokuqala, singabonani singakabonani njengabantu abaphikisana kwezombusazwe.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba bezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKadoma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqhakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli zindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenela umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalists Association labanye abenhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli zindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esinengi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wasikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziva obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo, enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuze sizwe okunengi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi siluwenza njengebandla le-CCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esiluwenzayo olomgwazo lapho amalunga awe council awe parliament abaku CCC lezinye inkokheli nje ezise eziku leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe singena ebantwini sisiba lama street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela iTRIPC luhlelo lwama citizens luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu wonke yadubeka ezimbabwe into esesikhangelane lazo ezimbabwe ayisizo zamabandla yimpila kahle yomuntu wonke owezimbabwe so sikhangelela ukuthi abantu besukume sibakhuthaza besukume ngabone ngibabo bonke bebhalisa ukuvota so luhlelo esihamba ngalo sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota
siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi ingenelisa yini ukulikhuphula njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota
ye ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi kodwa nje ngohlelo lolu esihamba ngalo olomgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanquba sisiya kukhetho lika 2023 ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lati sibone ukuthi hayi sokusobala lati nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume kuhulumende wezanu PF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota
umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wogatsha lwabatsha ku-TRIPC kobulawayo kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila ku-ward 1 ward 14 loward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu PF umnumzana Tony Mlotshwa untungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena ku-Life Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingotshikile obhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lo mnumzana William Ruto. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Rwanda namhla lapho axoxisana khona lomongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi LDRC lisekela amalicatsha awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele-South Africa le-DRC. Bazonde okumangalisayo abadlelana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensitha awe-FBI emzini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngakahulumende abebanjwe nguTrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI kodwa ababonani ezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba welamaphepha ayimfihlo. Ele mali lithi okwamanje likhalela amasotsha angama-42 abulewe ngamalicatsha ohlobo lwesimuslim kunsukana ezedluleyo. Amasotsha la abulewe kusetshenziswa indizamtshina ethwele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. Ilizwe leli selidinga usekelo kwele Russia.
Ibandla le-TRIPC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Scala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela olwenzakale eNyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC uNkosazana Mo Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni yeTwitter, ibandla le-TRIPC lithe abantu laba babotshelwe ize, ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo Sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza phambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa baya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRIPC uMnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho indaba siqine nxa kuyinto ze-politics kuphela. Ngokuqala lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kuwumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa ngesibili lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kuwumuntu o-opposa ukusebenza kukahulumende ngesithathu lokho. So kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulo muntu ongabe ngakuboni ukuthi eZimbabwe kathi sesikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowo nguhulumende okuganga othiya egabheni. Ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulala ngamuntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothela ipolitiki ngoba sesifika kuma-election ngo-2023.
Naso babachuma kuthiwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRIPC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right, okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uBebe ukuthi iZimbabwe ilengasi ezintathu ezidala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo isikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms e-judiciary. Asingeneli thina khonapho ngoba vele umthetho bawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoba laphana awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe wenzani PF kumbe we-TRIPC. Uma uyigqokele ibhashi lakho elokuthi wenze into esithi thina wephule umthetho okhona khonapho. Abantu labana abakho elokuzeni e-court ngenxa yokuthi bona ngamalembu e-TRIPC base-court ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kanti bangaka abantu abaku-TRIPC abangekho before the court baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBebe. So we cannot talk about this thing sengahamba ngokuthiwa iZanu PF ngohulumende sebabambele ukuthi bona bona bangamalunga e-TRIPC. No, that is because of izenzo zabo ezingenzeka ukuthi begcine sebephambili kwama-court.
Baba Bebe,
ukwenza bancitshwe i-bail kuyini? Question mark nga. Kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngaye. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyililoya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Question mark nga. Why sokuhlukuluzwa kukhanya kuphuma ezindabeni kubozo zindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-CCC kodwa kubulewe umuntu we-CCC utshoni khonoko? Uyabona okuhluphayo ngabantu abasibuse for 42 years yikuthi sebenesidinira. Izinto abazonayo for 42 years kasesi siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe. IZambia isithumelela ekade siyihleka izolo. Wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo. okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhonapho ukuthi mesikhona kuyini nojoseph shimayina lo okwenza ukuthi angayangeki kuyini nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngokulohlupho lwakhe angadifendi iphathi yakhe ngoba iphathi yakhe ayisapotayo kodwa kadifende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi kunini
kuthiwa mana eqinisweni baba Chuma kanti phezu kwalokho bakhona abanengi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga lezanu-PF ophume ekhuthaza ukuthi uChamisa kumele abulawe kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle
ekumele ngiqale ngakho kathesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina umuntu uyanxusha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo siyakwazi sobala ukubana u-honorable usikhala endiyana ebevele ekubheyili and ibheyili abeyiphiwe wayenikwe esikuthini kwana ngesikhiwa ama-conditions angikhona amanye ama-conditions awebheyili ayewaphiwe yona lawonena ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usiyakhuluma ngobudlwangudlwangu njalo usiyayi-encourage-a ubudlwangudlwangu so usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition then usuphumile nanko usubonakala futhi wuwo osuku-social media usiyakhuluma futhi uthi asabheni siyotshaya abantu sale zamntu esilaba kumele sibatshaye and sekuthiyakhona ngabe nyatini ukuyabatshaya kusuke lapho kuhambe kuyenzakala khonokho anakuthi usuyephule i-condition owawuyiphiwe kuqala uphiwe ibheyili niyani ndaba kayikapheli nokuphela isahlubungulo uphandle uphiwe ibheyili sofuna susephula anakuthi konaphana sokusuba nzima so ikhothi yenangwayo wenza ungubani ngubani ilayivuna ukuthi hayi kuqala ubuye lapha phambi kokuthi sakunika ibheyili sakunika la ama-condition kodwa wehlekele ukuwagcina hayi so time hayi angisakuniki ibheyili indaba yabo izihlubungulo iphele so lokwana it is nothing to do with politics it's just simple law.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-TCC umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo.
Mama, I'm sorry. I didn't mean to hurt you.
Brenda Fassi inzwisa kuphela esiqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020. Abantu bakule Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.